Okwenzeka disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 26 Nhlolanja 2020 ngokips Dube. Endaweni zethu lamhlanje.
At the moment we have not been approached by Zifa to say whether or not they will need our help.
Okangathisi abezifa abakakhulumi lathi.
Ilizwe leBotswana lithi lizavumela iqembu lama-Warriors ukuba lidlale imidlalo yalo elizweni leli kulandela ukuvinjwa kwenkundla zemidlalo eZimbabwe inhlanganiso ye-CAF.
Uhulumende lo okhokhelwa uMnangagwa usephelelwe ngembono because umuntu weZimbabwe wonke uyadubeka akalayo imali yokuthenga izinto ngentengo edulayo.
Uhulumende uthi usesungula amavinkili okuthengisela abezomvikela ukudla lezinye indingeko zempilo ngentengo ephansi.
Khathesi uhlupho olukhulu ngolwezimali, izakhamizi kazibhadali.
Ikansili yedolobho lakoBulawayo isizasebenzisa umthetho omutsha ozakwenza izakhamizi zihlawule imithelo ngemfanelo. Bayakhala abadabuka kweleZimbabwe abahlala kwele China oqhamuke umkhuhlane we-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga edale leParliamente kweZimbabwe afuna incazelo kumphathi Tambo obona ngezemidlalo uNkosikazi Kirsty Coventry kulandela ukuvinjwa kokusetshenziswa kwenkundla zemidlalo okwenziwe yinhlanganiso yeCAF ethi zikusimo esibi. Ilizwe leBotswana lithi lizimisele ukwamukela iqembu leZimbabwe nxa lifuna ukudlalela imidlalo yalo elizweni leli. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Idale leParliamente kweZimbabwe licunulwe ukuthi iqembu lesizwe lamaWarriors kalisavunyelwa ukudlalela enkundleni zonke elizweni. Abamele indawo ezitheneyo bathi kumele kukhulunywe ngodaba lolu ngokutshetsha ngoba kuyayangisa okwenzakale elizweni. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loCoventry obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Inhlanganiso yenguqu eyeCAF ithi inkundla esigoqela iRufaro, National Sports Stadium kanye leBapafield Stadium kazilungelanga ukuthi kudlalwe imidlalo phakathi kweqembu lamaWarriors lamaqembu akwamanye amazwe. Lokhu kutsho ukuthi iqembu lamaWarriors sekuzamele linqikilane lentshantshu ze-Africa ama-Desert Foxes awe-Algeria ngenyanga ezayo kwelinye ilizwe. Isikhulumise inhlanganiso yenguqu kweleBotswana eyeBotswana Football Association, uDumo Mpathane uthi ilizwe lakhe lizimisele ukwamukela eleZimbabwe.
At the moment we have not been approached by Zifa to say whether or not they will need our help.
Okangathisi abezifa abakakhulumi lathi. Kodwa uma befuna usizo lwethu nilethemba lokuthi sizakwenza konke okuselakalayo ukuthi bathole lonke uncedo.
Umphathane uthi noma nje bengakhulumisananga lenhlanganiso yeZimbabwe Football Association izifa phezu kwalolu daba, inkundla ye-Obiet Chulume edolobheni leFrancistown ikusimo esihle sokuthi kudlalelwe imidlalo yenguqu enjengaleyo engaphansi kweCAF.
Well, you obviously know that there's Francistown Stadium, which is closer to
uzakwazi ukuthi kule nkundla yeFrancistown eseduze lakoBulawayo ngenyakatho welizwe eseduze lomngcele weZimbabwe. Kodwa ngokutsho njalo noma yiphi inkundla.
Owake wadlalela iqembu lamaWarriors uFabian Zulu osehlala kweleBotswana uthi kaboni enye inkundla engcono engasetshenziswa eZimbabwe edlula eFrancistown.
EFrancistown ilakho ila everything and ungakhangela futhi Francistown seduzane lasekhaya and ngakhonoko nje it would be easy for ama supporters ukuthi bakwanise ukugibela bazobukela igame yankona. And then again ukhangele lapha eFrancistown labantu bakhona abavele ekhaya baningi kakhulu.
Isikhulumise inhlanganiso yezifa uXolisani Gwesela utshele iStudio 7 ukuthi amazwe wonke angumakhelwane azafakwa emqondweni ngesikhathi kudingwa ukuthi amaWarriors leAlgeria azadlalela kuphi.
UGwesela katsho ngokuthi sebelobele incwadi iCAF kumbe hatshi becela ukuba bexolelwe okwesikhatshana besalungisa inkundla zemidlalo eZimbabwe. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiSavron kweleBotswana.
Uhulumende uthi usesungula amavinkili okuthengisela abezomvikela abagoqela abacuphi, amabutho lamapholisa ukudla lezinye indingeko zempilo ngentengo ephansi. Isinqumo lesi siphume emhlanganweni wedale labaphathintambo bakahulumende elecabinet lamuhla. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele intatshela izindaba ngemva komhlangano lo ukuthi akulalutho olumangalisayo kumbe olubi ngenyathelo leli ngoba kuyinto eyenzakala emazweni amanengi. Uthe njalo uhulumende kajonganga ukwehlukanisa abantu kodwa uzama ukunakekela abezomvikela. Wengeze wathi amavinkili ohlobo lolu ake abakhona. Ikabinethi kweze njalo intengo abalimi abathengisa ngayo umumbu yaya ku 6558 itani eyodwa, wathi itani yamabele yona ikhuphuke yaya ku 7260. Ukusungula kwezitolo zamabutho lezi kuza ngesikhathi kulokusilela kwempuphu elizweni njalo abantu abaningi bekhala ngokudilika komnotho. Abanye bathi uhulumende engabe ezama ukuthabisa amabutho ngoba esesaba ukugenqulwa embusweni njengomnumzana Robert Mgabe. Untu ngabele Ngomo we Studio 7 uxoxe ngodaba lolu locubungula ezombusazwe ezimele yedwa umnumzana Zenzele Ndebele.
I think kuthengisela sobala ukuthi uhulumende lo okhokhela umnangagwa usephelelwe ngembono, because umuntu weZimbabwe wonke uyadubeka akalayo imali yokuthenga izinto ngentengo edulayo. So nxa sebe sithi bezavula amavinkili amabutho kuzayenzakalani emapitsheni ebantwini bonke abasebenzela uhulumende, nawo wonke umuntu nje weZimbabwe, because asikhoqali ukuthi wonke umuntu kasebutho. So yindlela nje abagengisela ukuthi mhlawumbe abebutho babe bebefakisele ukuthi bangayekela ukulungisa izinto bazathatha umbuso ngodlame. So ngibona ngani is just a short term solution engasoze ibafikise ndawo.
Ngamanye amazwi njengoba usitsho nje kungaba kuyikwesaba lokhuya okwenzakala ngo-2017 lapho uMgabe ahluthunelwa khona intambo libutho.
Ye, ngoba ungananzela ukuthi abantu abaningi bathole nzima eZimbabwe, imali yabo abayiholayo ayanelisi ukuthenga into eziningi. So kuba yi-security threat ukuthi amafetha ekhale ngokuthi imali yabo imlithwane. Kodwa-ke kungenza futhi ukuthi kube le-corruption enkulu kakhulu, because that means ukuthi mina nxa nginomngane wami olisotsha ngiyenelisa ukuthi ngimnike imali ehambe yendekela kuleso sitolo. Okuthengisela ukuthi amasotsha sengaqala-ke ukuthi mina nxa ngifuna ukuthenga into ye-$5 hayi ngafuna ngithenge $5 when I need $2. So ba create a system ezayenza kube le corruption ezayenza amasotsha ekhanya ngani angcono kulabanye abantu, but bamele bekunanzelele ukuthi amasotsha akaphileli ukudla kuphela. Bazayenza yini izikolo zamasotsha, bazayenza yini izibhedlela zamasotsha. So it's just a short-term project engasoze ibehambise ndawo.
Ohulumende abanguntando kayiphikiswa bavame ukuphila ngokwehlukanisa abantu okuthiwa yi-divide and rule. Kungaba yikho yini okwenzakalayo lapha?
Lapha ngingakutshela nje ukuthi umbono wabo lowo awusoze usebenze, ngoba amasotsha asoze ephile ngokudla kuphela. Labo balabo mama abafuna ukudla, banezihlobo ezifuna ukudla.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe. Ubexoxa ecingweni lo ntungameli Ngomo weStudio 7 ekoBulawayo. Odabuka kwele Zimbabwe uNkosazana Blessing Chirima uthi uthwele nzima labanye bakhe abase Wuhan kwele China oqhabunge umkhuhlane we-coronavirus. Uchirima uthi sebelesikhathi eside bevalelwe ezindlini kuleyo ndawo, ngakho-ke sebephelelwe yimali yokuthenga ukudla lokunye okusetshenziswa nsuku zonke. Uthi baningi abadabuka eZimbabwe abakusimo esifana lesakhe, ngakho-ke bacela ukuthi uZulu abathumezele imali ukwenzela ukuthi bathenge ukudla. Ilizwe leChina lavimba zonke indawo eWuhan lapho osukulabantu abaningi abalomkhuhlane osubulele abantu abedlula inkulungwane ezimbili. UChirima utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi kuzima ukuphila kuleyo ndawo.
The situation really, I can say, is really tough for the students in Wuhan, not only us the students, but for some other Zimbabweans also, our fellow Zimbabweans who have been working here in Wuhan. They have been working for themselves so that they can cater for their food, stuff, and some other things. But you find out that now it's difficult for them. They are not working.
Isimo sibi kakhulu lapha kithi esifunda eWuhan. Njalo labanye abadabuka kweZimbabwe abahlala lapha. Kunzima kathesi ngoba abasebenzi ngakho ke kunzima ukuthi bathenge ukudla. Njalo lokudla sokudula.
For some other countries, you can see that they are receiving help from their government and from maybe their fellow countrymates, I can say. So, yeah, if they have such kind of help, I can say we really thank God for them because it's really helpful.
Kulabanye abantu abathola uncedo kubohulumende babo. Kungcono lokho. Thina kasitholi lutho, sithole nzima. Kungaba ngcono singathola uncedo ngoba sokudula ukudla lapha kasila mali yokuthenga ukudla njengoba besiphila ngokusebenza endaweni ezijiyeneyo.
And it was good before. It was good because before things were really cheap, like foodstuffs. But now you find that foodstuffs are very, very expensive.
Unkosazana Blessing Chirima uhlala eWuhan kwele China. Sixoxela ekuleyo ndawo. Ikansili yakoBulawayo isixoxisana lezakhamizi zeleyo ndawo ngomthetho omutsha ogoqela ukubhadala izikwelede obizwa ngokuthi i-credit control and debt collection. Ikansili le ithi lo mthetho uzancedisa ukuba benelise abantu ukuthola imali, yenelise yona ngwayo ukuthola imali ngesikhathi esiqondileyo kuzakhamizi. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Kodwa izakhamuzi kaziwuthakazeleli umthetho lo, zisithi ikansili isanda kukhuphula umthelo wokubutha izibi owamanzi lokunye isilinganiso sokufika phose inkulungwane ekhulwini i-700%. Loba kunjalo iziphathamandla zekansili zithi umthetho lo uza kwenza kube lula ukuthi abantu babhadale izikwelede abazaziyo ngendlela ebalulekileyo.
So esikhamba ngakho ukuthi sizazihlani njengezakhamizi ukuthi ukansil usendayo i-credit policy document, right? Esitshela ukhona nxa ngithe ngaba lesikwelede kuyini okwenzakalayo ngezikwelede zonalezo, njalo yena ukansil kuyini angakwenza ngesikwelede zonalezo kwenziwani, njalo la abatekeaimishen kakansil kwenziwani kukansil. Isikhathi esiningi sasebenzela eminyameni kuze umuntu esithiwa khona sonesikwelede se-2 months.
Ukansila sikhululekile moyo uthi umthetho wezikwelede lo wenzelwe ukuthuthukisa idolobho lakoBulawayo.
Ngizakhuluma nge-credit policy. Iyananzelela ukuthi abantu asebekhulile aba-above 70. Bethi ukuthi iyabaphungulela imali yerenti ngoba inanzelela ukuthi abantu labana banjani abasasebenzi. Njalo iyananzelela abantwana abazintandane abathiwe ngabazali ukuthi iyabakhangela incedise ukuthi bakhitshelwe i-half yama-rates abo. Iyananzelela njalo abagogo. Ibuye incedise ukuthi i-council iyanelise ukuthola izimali zama-rates kuzakhamizi ngendlela yokuthi iyabe ikhuthaza yona yodwa ipolicy yona le. Ngibona ngani ipolicy encedisa ukuthuthuka kwaBulawayo.
Unkosikazi Sikhangele Njowu unobhala ku-council yakoBulawayo uthi abantu babhadala nzima imithelo ye-council ngenxa yokugugudeka komnotho, ngakho ke umthetho lo uzabanceda kakhulu.
Khathesi uhlupho olukhulu ngolwezimali izakhamizi kasibhadali and nxa sesikusikhathi sokuthi imali yethu iphela amandla nsuku zonke. Izikwelede nxa sihlala isikhathi eside zenza kube nzima ukwenza inhlelo zonke esiyabe sizihlelile njengoBulawayo. Olunye udlubo olukhulu khathesi ngolwamanzi. Siyacela ukuthi izakhamizi zizame ukulondolozana lawa malutshwane esilayo.
Omunye wezakhamizi zakoBulawayo u-Elderman Ephraim Ncube uthi abantu kabasoze babhadale izikwelede ngoba abaningi kabalamsebenzi.
Kule mbuzo enjengokuthi khona abantu abadala kuthujwese imali entsha kumbe irenti entsha, bona bangabhadala ihafu enyafu ibhadale i-city council. Mbone ngane ebantwini abadala kuzima kakhulu. Ngoba nxa sitsho abantwana abadala kasitsho abantu abadala kuphela. Abanye bakhulile bayizilima, abanye bevele agula lutho abangalwenza vele labantwana bakhathesi. I'm sorry to say this, abantwana bakhathesi bangahamba batholobela kumbe kuwe goli khona likababuyi right umuntu omdala usele endlini pulana zafe.
Kulabanye abasole umthetho kakhansili besithi kule ndawo lapho umthetho oxega khona onjengakuba nxa uvalelwe amanzi akula sikhathi esisobala esifakiweyo esokuvulelwa impompi zamanzi nxa usubhadele isikwelede. Umnumzana Thembelani Dube uthi uyaxega umthetho omutsha lo.
I think nxa sikhangele i-policy le ilezindawo ezingantwa zilama-witnesses, the issue ye-reconnection of services. So akula time frame ukuthi kuza reconnectwa after how long, ngoba ukuthi umuntu abe asuthiseke kuthatha isikhathi esinganani. So kusezingantwa i-policy le yatsho ukuthi specifically umuntu engadiphoza how much ayivulelwa within 12 hours or avulelwe within 8 hours or so. So kumele be specific close down close 76-1. Sibese sikhangela futhi ukuthi umuntu ongabe valelwe engasale ephambanisa mhlawumbe ukuthi azame ukuzivulela usengafayindiswa kakhulu laphana. So khonokhana kumele kube specific ukuthi uyabe temper lani, ngoba i-stop cock umbimitha into uyabe zithengele yona nalani. Especially emayadini la matsha njengabophumula South, izinto eziningi siyazithengela. So ukuthi ubuse usithi kona sendithembe nyabe ndithembe lani okungoko.
Ikhansili yakobulawayo ithi ilakho ukuthola imali yezikwelede ngokusebenzisa umthetho lo, okuveza sobala kusiqa sokungamashumi ayisithupha lantathu ukuthi umuntu ulakho ukukhulumisana le khansili nxa esehluleka ukuhlawula imithelo avumelane lo mansipala indlela yokubhadala izikwelede. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ku-Live Talk namhla sixoxa ngesinqumo se-Confederation of African Football esokuthi akusamelanga kusetshenziswe zonke inkundla zenguqu kwele Zimbabwe. Ngenani kuhlelo ke ngo-8 p.m. ntambama. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington D.C. Singakayi esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezijiyeneyo ezivela kwamanye amazwe. Owayengumongameli wakwele Egypt uHosni Mubarak ungcwatshwe namuhla eHeliopolis duzane ledolobho leCairo. UMubarak owasuswa esikhumbusweni nguZulu ungcwatshwe njengomuntu wayekubutho, ngoba kade kulabantu abebutho abaningi. Kukhanya ngazani ubehlonitshelwa ukuthi waba kubutho, hatshi ukuthi wayekhokhela ilizwe leli okwesikhathi eside. Wasuswa embusweni ngomnyaka ka-2011. Umongameli Abdel Fattah el-Sisi uhambe emngcwabeni lo okwesikhatshana. Abemele inhlanganiso ezijiyeneyo kwele Tanzania bathi bahlutshwa yikukhahlanyezwa kwentatheli zindaba u-Eric Kapendere osanda kukhululwa entolongweni. Wayebotshelwe ukuthi wayengabhadali umthelo welizwe, wayesebenzisa imali okungekho emthethweni njalo wayekhokhela abantu abayizigebengu. Ibandla le-MDC selixothe umeya wedolobho le-Victoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini obotshelwe icala lenkohlakalo kumaviki ambalwa adluleyo. UDlamini ubhekane njalo lelinye icala lokuganga lomfazi womnikazi. I-MDC ithi ixothe uDlamini ngoba wayala ukulandela isinqumo sebandla esokuthi wayevele engamelanga ancintise esikhundleni sokuba ngumeya. Ibandla leli lake lamxotsha njalo uDlamini, kodwa labuya lambuyisela esikhundleni sakhe. Kodwa kulandela ukubotshelwa inkohlakalo yiZimbabwe Anti-Corruption Commission, i-MDC isilobele uDlamini incwadi njalo imazisa ukuthi usexotshiwe ebandleni kanye lasezikhundleni zokuba ngukansila lomeya. Sixoxe lomgcini sihlalo we-MDC enyakatho emandebeleni uMnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Kuliqiniso enkomo ukuthi ibandla selibhalele umnumzana uSomvelo Dlamini incwadi yokumtshela ukuthi akasese lilunga lebandla le-MDC. namupha njalo izizathu ezenze ukuthi khona kube njalo okuyizizathu azaziyo umnumzana uDlamini. UDlamini uthe engena ukuba ngumeya ngo-2018 ungene ngemva kokubana wake wa-aplayela ephathini ukuthi yena ufuna ukuthi abe ngumeya wasefolo. Iphathi yasimbiza kuma-interview kwaba nguye labanye bewenzile lawo ma-interview iphathi yasiphuma le candidate engayisiyo Dlamini ukuthi abe ngumeya wasefolo. UDlamini waqhubekela phambili esebenza kanye namanye amakhansela ukuyaphikisa lokho okwakukhulunywe yiphathi. Nxa umuntu esefike kulevuli yona leyo kutsho ukuthi kasela muntu amlalelayo ephathini. And iphathi omunye lomunye uyakwazi ukuthi iphathi iyafana nje lomuzi, akukho muzi ongelamthetho. Umuzi lomuzi unomthetho wawo okufuze ukuthi khona omunye lomunye ofuna ukuhlala kulowo muzi itholakale ewulandela.
Siyazi ukubana uDlamini ulamacala asemthethwandaba, sikhuluma nje uke wabotshelwa icala lenkohlakalo kusikhatshana esedluleyo. Kanti umangalelwe njalo ngomunye owesilisa othi ubeganga lonkosikazi wakhe. Ayisikho yini elimxotshele khona lokho?
Athi asingeke sathi lokuyana yikho okwenze ukuthi simxotshe. UDlamini uxotshelwe ukuthi kalalelanga isinqumo esaphiwa yiphathi. Yikho okwenze ukuthi uDlamini exotshe. Kona lokuyana kungabe nje kwenze kwabalula kulaba bonke abantu akade besithi isikhathi sonke lesi njengeprovinsi indaba umuntu lo lokhu limprotectile. Kwasokusika lula ukuthi hayi anti liyambona umuntu wenu ukuthi wenza njani. Umuntu wenu kathesi seyangisa ibizo lephathi. But ayisikho sibisibile singakuthi yikho okwenze ukuthi exotshwe lapha.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcini sihlalo webandla leMDC enyakatho yemaNdebeleni ubekhuluma ecingweni loNtungameni Gomo weStudio 7. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Somvelo Dlamini. Inhlanganiso yeConsumer Council of Zimbabwe ithi imuli eyodwa elabantu abayisithupha idinga imali engaba zinkulungwane ezine lamakhulu amahlanu $4,500 ukuziphilisa ngenyanga. Isiphathamandla sale nhlanganiso umnumzana Comfort Mutshekeza utshele usithandekile mhlanga weStudio 7 ukuthi imali le ngeviki yonale esikuyo kuphela njengoba intengo yempahla ikhuphuka amahlayana.
Ngathi sangila figure off hand sengivume ofisini but iseduzane le 5000 kathesi ikuma 4.5 ibasket le ikhangela imuli yabantu bangu-6 and iyabe ikhangela ubaba lomama labantwana bangu-4 ibasket le ikhangela ukudla ikhangela inkuphu sikhangela isinkwa sikhangela lochago lwethi lamahlamvu sikhangela lama-rentals ukuthi normally basket lay ikhangela ifemily ehlala edorobheni ukuthi bazafuna ukuthi ihlala indlu sibanike indlu at least 3 rooms bebhadala irenti. Sikhangela futhi ukuthi abantwana babefunda esikolweni sokuthi abagadi umuntu ogadayo nguba abakuphela.
Ngezenye indlela ingaba phezulu kulalokho.
Yeah, ingaba phezulu nxa sizakhangela ukuthi at least kugada ababili abathathu.
Inombolo lezi lisithatha njani?
Yeah, abantu iqiniso sebethenga kuma black market but akukhavi kakhulu ku black market. Into etholakala ku black market kakhulu into enjenge petrol iyahlupha etholakala ye but into njengabo pupu lani iyatholakala here and there. Inamba yabathenga ku black market ilutshwana compared kubathenga kuma formal stores. You know ukuthi i black market yalapha kathesi is cheaper than kumastolo. Ngezimbako imali iyaswelakala in terms of illiquid money. Abantu abaningi bathenga ngamaswipe, bathenga ngama-eco cash. So laba abathengisa kumastolo bayavuma ukuthi umuntu azoswipe azosenza i-eco cash. Bathengisa ngentengo ephezulu. But abathengisa phandle laba ku-black market bathengisa ngemali ephansi but abafuni imali lezi zokuthi uyabe uswayipha or what you can call electronical transfer. Bakhangelela imali ngokwayo and iyabe ikhiphile. Ngiyakunika umzekeliso yokuthi isinkwa abasithenga phandle kade sibasithenga nge-$16 abasithenga ema-shop ku-formal market besithenga nge-$23 eco cash.
Lo ngumnumzana Comfort Mjekeza, isiphathamandla se-Consumer Council of Zimbabwe, bexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Udaba lwethu lokugcina, umculi weZimbabwe uNomuntu Mathamsanqa Mkhwananzi, odume ngegama lokuthi ngunkwali, wenza izimanga kuzwekazi le-Africa, kuzwekazi le-Europe, lapho ahlabela khona aphinda agide okukholisisa abantu. Uyezatshisa Sibanda usethulela lolu daba.
Ugcwele kumaphephandaba la kumabona kude bebabaza ukucula lokugida kwakhe unkwali dibadiba laye ke umagagisa esikoleni se-Czech Republic ePrague.
Ngihamba lesho kuthiwa yi-Mother Africa siqalise ngo-December. So sipotwa amazwe nje amaningi khona phe e-Europe, e-Austria, e-Germany, e-Switzerland, lase-Czech Republic. So yisho lama-artist achiyeneyo avele emazweni achiyeneyo e-Africa.
Iqembu asebenza lalo unkwali lilamalungu amaningi avele emazweni achiyeneyo enza kwehlukeneyo ukujabulisa abantu.
Ye, le yisho ibizwa kuthiwa yi-Mother Africa Circus ilamazwe amaningi avela khona avele e-Africa achiyeneyo. Sile Ethiopia, Zimbabwe, South Africa, Tanzania, Kenya. So kule live band and then kula ma acts achiyeneyo awa acrobatics ayenziwa abanye bonke lapha. So mina kusho ngiyahlabela le band ngiphinde ngigide. So kule mgide achiyeneyo futhi e-South Africa, e-Ivory Coast. So senza konke khonapho le minye imigido yaseZimbabwe.
Ngaphandle kwalo mcimbi yacula kuwe we-Mother Africa, unkwali wenza njalo imicimbi leqembu lakhe.
Ya, nxa ngingekho Mother Africa ngilama-shows engiwayenzayo khonapha e-Germany, lase-Austria, lase-Czech Republic. Ngathi nje kuma-Schengen States jikelele. Mostly ngiyabe nisenza, ngiyabe sengingunkwali le-band. Lapho ngiyabe sengisenza-ke ezami izingoma, ngisenza eyami i-show.
Ukhanya abantu abaningi bayamthanda unkwali, njalo usekelo walithola kuzwekazi le-Europe lukhulu okumangalisayo.
Bayasithakazelela kakhulu, so yikho kwenza ukuthi sithole amathuba amaningi lemisebenzi ethe xaxa ngapha. Ngoba bayayidlala le mculo yethu kuma-radio stations abo. Ayikhaya njengoba sibona isimo kathi zonke izinto zinzima. Ama-artist asindebeleni asitholi kakhulu ama-platform ezintweni eziningi. So yikho nje isikhathi esiningi lathi sitholana la mathuba ngapha siwasebenzisa.
Unkwali uledlathe lakhe lembobi elithiwa Sithokozile elathisa okwamagama. Okwamanje upheka elitsha elilo lesibili elivutha amalangabi.
I-albhamu yami entsha ethiwa Themba elingoma izabe lingoma ezingu-8 ayi isiredi nje eminyangeni ezimbalwa iyabe siphumile ngizayikholisa.
Imicimbi ye-Mother Africa iqale ngompalakazi nyakenye njalo ekhalelwe ukuphela ngenyanga ezayo. Unkwali uthi kadlali yena usemsebenzini.
Uma lifulathela okuyibo abaphethe impendulo zesizwe. Hayi, uma lifulathela okuyibo abaphethe impendulo zesizwe. Hole na, lizokhala kubani na? Maye, lizobuza kubani na?
Mele Studio 7 ilapha ke Czech Republic igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Libathethisa, libabiza amagama.
Ye, lamhla ke sima lapha ke ngomculo kaMkhwali singakafike enkundleni sike silichayele konoko kuyokuncane ikade silakho lamhlanje. Kwaye ngani isikhathi sethu sesidloko mangoye. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale
zezimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.